akula muntu ongafisela iwan ukuthi ona angabusi vele eMthembu. IMDC la injana ifisa ukubuza. Sisabusa thina lati siyafisa ukuthi ngabe siyala siloku sibuza. Kodwa into ye-one party state is not up to us. It's about the people. Ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela iZanu PF kuphela kumbe bafuna ukuvotela amanye amaparty. Nxa bevotela amanye amaparty akula nto e-wrong. Loko okwabo sisi laba abangantu abahlukumeza abasisemajele yike ngikhuluma ngakho kona kwani kona umuntu eyizinto engayishiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usufuna ukukhala ngakho i-one party state asonto esingayiforce upon the people abantu yibo abazitholoyo bodwa ukuthi bafunani nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa kuyavunyelwa kona akula muntu osoke waliswa and like kathesi into zivulekile akufanani le isikhathi sikababa umgabe labana kudala kwakunzima vele ukuthi kona ukuchothoze ubaba umgabe kumbe izanu PF ngesikhathi ziyami kathesi abantu bazikhulumela free whether kusemabhawa whether kusema-church whether kusemabhasini kumbe kungapha abantu bayazikhulumela so akula muntu ofosa umuntu ukuthi kwenziweni i-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyona le abayifunayo bona then akusikho akuhambanga ngendlela akumelanga kuvumakale kuphela
ye kodwa-ke kulokunye yini ekungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende womanyano kumbe into ezinjalo jo
uhulumende womanyano uyabe uhulumende womanyano ngoba iZanu PF ile 2/3 majority. Nxa kule zinto kumele zikhulunywe iZanu PF ihlale ivumile njalo ikhululekile ukuthi yona akumxoxisane nawo ukukhulunywe. Yikho ubona silama forums anjengalana iPollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo. So akukwazi kuyaliswe vele ukukhuluma. Umongameli wethu is on record enxusa uNelson Chamisa ukubana ngabuye kukhulunywe waze ngiyakhumbula ngikutshela futhi waze wafoma into yokuthana i-leader of the opposition in parliament ekwenzela ukuthi uChamisa abuye azothatha leyo nto okutshengisa ukuthi vele ngumuntu ovele ehlale vele efuna ukukhuluma noma nje abanye abantu bengafuna ukukhuluma kumbe bona bafuna ukukhuluma on their own terms okuyikho okungayisikho kumele kwenzakale akumelanga umuntu afuna ukubuya ngama-impositions kumbe afuna ukubuya ngama-condition buya umsulwa kukhulunywe nxa kukhulunywa
ye ilizwe lezimbabwe liya ngaphi njengoba kukhanya ngani ezombangazwe sizibambile sonke isikhathi vele abantu bakhuluma ngezombangazwe so ke liya ngaphi ilizwe nxa kunje
kancane izinto ziloku zihamba zilungiseke bakhona sibili abaloku bezama ukuthi bona ngabe bajikele izipanela ensibini leyo ukuthi ingahambi ingasebenzi kodwa into enginanzeleleyo umongameli wethu ngumuntu ongakhulumi kakhulu kodwa izenzo zakhe ziyakhanya kuyabonakala ubana hayi kule nto ezihamba sibili yikho kuthi bona izenzo kungemazwi so kancane sibili into zethu ziyabe zilunga kuba buhlungu vele nxa kulunga anto abona kufana lokuthi nxa usiye ejimu kuba buhlungu nxa usajima laphana but ama-results angibona uzabona usukholisa phambili ngale so lakathesi kuza ngabuhlungu ngoba sokukheka izinto eziningi bese sijayela into zamahari eziningi bese sijayela ama-subsidies amaningi kufuweli empupini everywhere subsidy okuyinto ebingaphathi kuhle umkhono wethu instead bibulala umkhono ngoba ama-subsidy lawana ebengabuyi futhi ebantwini omele bathole ngoba abantu bona laba ama-business kumele ba in between kwabana bebevele betshontsha besenzani whether empotshini uzabona ama-millions sebenotha sokunzima bethatha umubulwana sebeusemazambia besiyazithengisela ngeprofit enkalakata kwapha so bekungancedi lutho so kathesi osokwenzakala yikuthi kona izinto zonke sezihamba ngendlela eyiyo kuzaba buhlungu kathesi kodwa ela phambili lela kusasa ngale lizaba ngelingcono.